Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Kulabanye abakhala ngemfundo yabantwana.
Akula ma-radio, akula ma-television, ne-network yangkhona iyahlupha.
Kuleziphathamandla zikahulumende ezithi alamanga amalunga ebandla le-MDC athi athunjwa ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende weZimbabwe.
These abductions are being used by opposition leaders to ensure that the government has a bad image, government is seen as torturing its citizens and breaking international law.
Ukuthunjwa lokhu kwenziwa ngamabandla aphikisayo afuna ukuthi uhulumende akhangeleka engani uphahlamisa ilungelo likaZulu.
Kodwa abebandla le-MDC bakuphika lokhu. Sizalethulela ezabatsha ezamasiko lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokulabantu abedlula amathumi amane 44 asebetholakale belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Abafika phose amathumi amabili sebesilile, kuthi njalo abane babhubha. Okwamanje sokuhlolwe abantu abafika phose inkulungwane ezingamathumi amathathu 27,059. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City abantu abedlula izigidi ezine lengxenye 4,651,000 sebetholakele belomkhuhlane lo. Abanye babo sebasila, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 312,000 babhubha. Kwele Melika sokulabantu abafika phose isigidi lengxenye abalomkhuhlane lo. Sokwabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu 89,000. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi luzaqhubekela phambili uhlelo lokuhlala ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kukhangelelwe ukuthi uhlelo lolu luzahlolisiswa ngemva kwamaviki amabili ukwenzela ukuthi uhulumende abone inyathelo angalithatha. Kulabanye abantu abakhonona ngohlelo lolu, kube labanye njalo abaluthakazelelayo besithi lunceda ekuvimbeni ukumemetheka komkhuhlane lo. Uhulumende uthi izikolo zizavulwa kancane kancane ukwenzela ukuthi abantu bengathelelani umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende uthi abaloba imihloliso yibo abazaqala ukubuyela ezikolo. Kodwa akucaci okuza kwenziwa ngabantwana abalokhu behlezi ezindlini abakhangelelwe ukuthi balakho ukufunda emsakazweni we-ZBC. Uhlangothi lwezemfundo luthi lusahlela indlela yokwethula izifundo emsakazweni nxa uhlelo lokuvalela abantu ezindlini luqhubekela phambili. Omunye wabakhala ngalokhu nguNkosikazi Chipokumbo ohlala esiqintini senduna uTategulu eCholojo.
Akula ma-radio, akula ma-television, ne-network yangkhona iyahlupha. Vela akula station se-radio esibambayo, la ma-radio angkhona abantu kabalawo. Besicela ukuthi i-government ngabe yahlala phansi bebonisana ukuthi thina esikomnyama bambili abethu abantwana bazathola njani lezo zifundo, ngoba kunzima. Abantwana sebebuyele emuva kakhulu ngokungafundi. Besicela sibili ukuthi i-government ilwise ngamandla wonke ukuthi izifundo lezo zifinyelele ukuthi zifike ngapha kwabethu abantwana. Ngoba singelayo imsakazo, singelayo ama-television, singelalutho nje, singabantu nje.
Uthi impilo yabantwana isengozini.
Buhlungu abantwana abangafundiyo la ngokuthi i-government iplan ibuyele emuva, abantwana bebuyele emuva. Abanye bayabhala i-O-level, abanye babhala i-A-level, abanye ngo-grade 7. Bazabhalani vele kade sikuyina bazakubhala. Hayi, besicela ukuthi i-government ibone iplan. Siyacela sibili.
Omunye njalo umzali ongumbalisi uNkosikazi Nomathemba Ncube uthi kunzima ukuthi abantwana bafunde besebenzisa ubulembu be-internet.
Uhlupho olukhulu yikuthi ayisibo bonke abantwana abalamafoni angena i-WhatsApp. abakwanisa ukuthi bangene ku internet. Uhlupho lwesibili ukuthi i internet yona ngwayo ukuthi beze bekwanisa ukuthi bayithole iyadula. I Wi-Fi iyadula ukuthi balutshana abantwana bangokwanisa ukuthi bajuselwe i Wi-Fi yokuthi bangene ku internet. Singathi besebenzisa ama bundles angkhona ayadula. Abantwana vele basizwe bekwanisa ukuthi bethingele ama bundles ukuthi bafunde ngisebenzisa i Wi-Fi ezindlu. Njalo amagesi awatholakali lula, amagesi ayahamba, ayisikuthi ahlezi ekhona. So ukuthi isikhathi esiningi abasuze bebe befunda ngenxa yokuthi i Wi-Fi izabe off, kebe kungela internet that yabe ikhona ngaleso sikhathi.
Ingcwethi ebona ngokwethulwa kwemibiko ebulenjini be internet umnumzana Robert Ndlovu uthi kunzima ukuthi abantwana besikolo basebenzise ubulembu be internet.
Khathesi kula ama frequencies amaningi ngabe bayangenela kuma data prices la ukuthi benelise, ngoba ngithe ngibheka nje manje i 700 megabytes ngenyanga it's about $200 connect. Ingaphathisa kakhulu Dube nxa ufunda into ye audio singabonani, ungala kubonana kube yi audio nje like ama podcasts, yabona ama podcasts ama audio lessons kodwa ngavele kube le video, i video iyadliphendula.
Wuthi ngathi luka hulumende olubona ngezemfundo luthi abantwana balakho ukufunda okulesisindo xa kusetshenziswa imisakazo. Luthi kunzima ukusebenzisa ubulembu be-internet ngenxa yokuthi akula mali. Ezinye iziphathamandla zikahulumende labalandeli bebandla le-ZANU-PF bacabangela ukuthi amalunga ebandla le-MDC athunjwe ngolwesithathu atholakala echaywe kabuhlungu akhuluma amanga. Abanye abakhuluma ngalokhu ngumnumzana Energy Mutodi, umsekeli womphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana George Jaramba ozibiza ngokuthi nguJamanda ebulenjini bokuxhumana obeTwitter labanye abambalwa. Bake bakwethula abanye babo lokhu kuze kuthunjwe uDokotela Peter Makombeyi owayekhokhela inhlanganiso yabodokotela ababekhalala umsebenzi. UDokotela Makombeyi watholakala ematasatasa egangeni echawe kabuhlungu njalo wahlatshwa ijekiseni ngabantu abamthumbayo abacatshangelwa ukuthi babedlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Okwenziwa kuMakombeyi sokwehlele unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiro lonkosazana Netsai Maroba abathunjwe ngolwesithathu betshengisela eHarare. UMutodi uthi abantu laba abathi bathunjiwe bazenzisa.
These abductions are being used by opposition leaders to ensure that the government has a bad image, government is seen as torturing its citizens and breaking international law.
Ukuthunjwa lokhu kwenziwa ngamabandla aphikisayo afuna ukuthi uhulumende akhangeleka engani ukhahlameza ilungelo likaZulu njalo wephula imithetho ehlonitshwa ngamanye amazwe.
Deciding on a military intervention against Zimbabwe, and they are entertaining these hopes.
Bafuna ukuthi amazwe anjengelizwe leMelika lijezise eleZimbabwe ngokungenela ngebutho elizweni lethu, hatshi izijeziso zenotho kuphela. Yikho abakufunayo abantu laba abafuna sihlaselwe ngamazwe asisondayo.
Uthi kukhanya engani abantu bayathumbana kubandla le-MDC njengoba kulokuxokozela kubadlaleli.
Haven't you seen that Montora is taking a huge chunk of their membership? Tamisa is also some support. Montora, that Muzuri has some support. That Tokozan Kupe has some support.
Abone ukuthi uMonzola uMbuzuri loThokozane Khuphe sebezibambile kubandla leli. Uchabisa laye ulabo abantu kodwa kulokuxokozela okumangalisayo kubandla leli.
They start alleging that they have been abducted by the government so that the government has a bad image and is criticized by international players. So
bahamba emaphandleni lapho abafika bezilimaza khona bese behlaba umkhosi bathi bathunjwe ngabantu abadlelana lohulumende ukwenzela ukuthi uhulumende achothozwe emhlabeni wonke. jikelele.
But they only cry when it comes to the camera. These are comedians who are trying to create a bad image against the government.
Ungabahambisa kudokotela kuvela sokalo ukuthi abantu laba bayasiphilela bayabobotheka njalo bakhala kuphela bengabona amakhamera abantu laba bayadlala nje engani ngabalingisi bayadlala sibili
and trying to remove a constitutionally elected government through hook and crook
kodwa ke abasekela ibandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa bayakuphika lokhu omunye wabo umnumzana Edwin Ndlovu ohlala kobulawayo
so manga abantu bathunjwa bayethaywa bahlukunyezwe bandliswe ingcekeza laba amantombazana abathathu yikho okwenziwa kibo bathathwa ngamapholisi ingane bayabotshwa kanti bahanjiswa kumilishiya ke yezane PF yiba bayabathotshayo babatshaba abalimaza sesibonile amavidiyo sesibonile nezithombe ukuthi yinto eyenzakalayo basesibhedlela bazwa ubuhlungu la amantombazana amathathu
amapholisa adikazi lutho ngokuthunjwa kwabantu abathathu laba abalaliswe esibhedlela okwamanje kulabantu abaningi abathunjwa ngesikhathi sombhuqazwe kwekukurawundi leminye iminyaka ilizwe lezimbabwe selibuswa ngabantu abansundu abanye babo lokhu bengabonakali kucatshangelwa ukuthi babulawa ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi kumele kuphenywe ngabazimele bodwa ukuthunjwa lokukhahlanyezwa kukankosazana Joanna Mamombe unkosazana Cecilia Chimbiri lonkosazana Netsai Marova abathunjwe ngabacatshangelwa ukuthi ngabadlelana lohulumende weZimbabwe uMavis Gama usethulela lolu daba
Unobhala webandla leli obona ngezokulondolozwa kwamalunga unkosazana Maureen Kadimaunga uthi kumele luphenywe lolu daba ngoba kwephulwe ilungelo likaMamombe omele iHarare West edalela iParliamente labanye bakhe
Chathu kungotaura ndechekuti vanhu vedu vakabatwa pa roadblock paiva nemapurisa
amapolisa athatha abantu laba ku roadblock bahanjiswa eHarare Central Police Station emapoliseni njalo nanamuhla kasiguqukanga kunkulumo laba bantu bathathwa ngamapolisa kumbe ngabezomvikela bahanjiswa enkambeni yamapolisa basuswe enkambeni basiwa egangeni lapho abahlukunyezwa khona bedliswa ingcekeza yomuntu banathisa imichemo yabo bephathaphatha langezitho zemizimba yabo zensitha
kunyiswa wethu yawo pamwechete nokubahlwa zinakunaka panembo zawo
uthi lokhu kwephula iziqondiso zomthetho womhlaba wonke jikelele owulondoloza ilungelo labesifazane owe-convention on the elimination of all forms of discrimination against women lokuchaya abantu umnumzana Henry Chimbiri uyise kankosazana Cecilia Chimbiri uvumelana laye
the police are not supposed to allow such a thing where they arrest
amapolisa akumelanga bavumele izehlakalo zalolu hlobo zisenzakala ukuvumela izigilamkhuba ukuthi zithathe abantu abayabe bababuphile kuyasibonisa ukuthi akusela mthetho osalandelwa elizweni angisawathemba amapholisa mina lanxa ngangiwathemba esikhathini sangemuva akusela za police charter eZimbabwe uhlupho olukhulu elizweni lubangela ngumbuso oesilayo ilizwe kalisawulandeli umthetho izenzo zabo kaziguqukanga kodwa uzulu kakubone lokho
in Zimbabwe are failing to understand this rogue element
Olwela ilungelo likaZulu umnumzana Mlindelwa Mancitshana laye uthi kungumbono omuhle lowo
Eminyakeni esanda kwedlula sikubonile njalo bethembisa eDavos ukuthi hayi sokulama committee abekiweyo kodwa namhlanje lokho isicathulo sikhala ndawonye nje lothe wazama ukuthi yakhonona ngalokhu nalokhu awela kusasakaliboni so ukuthi sikhangelele ukuthi kuzaba lomehluko ozalethwa ngulo onguye okudalayo futhi lokhu angikuboni kuyinto engathembisa uZulu weZimbabwe
uthi kuyadanisa ukuthi ukuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe kuqhubekela phambili loba uMnangagwa wasusa owayengumongameli umuyi uRobert Mugabe esikhundleni esithi uzalungisa konke okubi ayekwenza
sokuyinto esobala ukuthi ingwe ayiwatshintshi amabala ayo imisebenzi yabadala ivele iqalile khatshana yobuncindezeli udlame locuku ebantwaneni beZimbabwe isihluku esenziwayo siyaqhubeka ngoba kuyiso phela esibenza babe lokho bebambe intambo zombuso
ibandla le-MDC lithi nyakenye kube lamalunga abo afika phose amachumi amahlanu 49 ahlukunyezwa ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende weZimbabwe. Okhokela uhlangothi lwezokukhitshwa kwemibiko kubandla lezanu-PF umnumzana Tafazwa Mgwadi uthi kuyinto eyayihleliwe njalo bazinyamalalisa abathathu laba njengalokho okwenziwa ngudokotela Magombeyi lonkosazana Samantha Gonyeti Kureya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcweti kwezemithi ezidabuka kwele Melika lakwamanye amazwe akhoqela ele Germany sezihlolisisa umuthi wakwele Madagascar okuthiwa welapha umkhuhlane weCOVID-19. Ele Madagascar lithi umuthi lo uyasebenza okumangalisayo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Singalitshona njani zulomuhle lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezitshiyeneyo. Lamhlanje ke sibamba udaba lwesithembo. Ngilo baba umngqondo obanzima Gonya, lo mama usakhilelilene uMadube. Lezi ke zingcweti zamasiko esintu. Siqale ngawe Madube, isithembo usibona njani mama?
Kathesi hayi sokuhlupha ukuthi umuntu angaphunguka lesithembo. Yeye bakhona abasabakholelwa kwesithembo but awusavamanga ukuthi sekulemikhuhlane eminingi ekhona engafuni ukuthi abantu bengaba sendaweni A1 beshiye ubabo i-1 ngesikhathi esisodwa but kudala kwakungaso problem. Ogogo bethu babephila ngesithembo but hhayi insuku esesiphila kizo lezi sezi-wrong, isithembo hhayi asisasebenzi.
Ye Magonya, nantu daba lolu lubona njani ba?
Hayi ngiyamuzwa umama uMadube mfowethu. Sokuthi ngakuthiwa uyelula ukuthi kuyini ngesuku zalamhlanje okwenza isithembo kungasilungeli. Ngaphandle kwemikhuhlane yonale ingulamakhwapheka somkhuhlane ukuthi ngumkhuhlane oqalwe ngumgabi umkhuhlane oze lamangisi ingulamakhwapheka ivele ikhona. Lokala kuthi umama uyenaba nje ukuthi ke sizwe ukuthi kanti khona okwenza ukuthi isithembo ethi yena izolo besiqondile ngesuku zabobaba mkhulu namhlanje kasi saqondanga kuyini.
Madube umphendule konabo.
Ngizazama ukuthi ngichaze kabani. Ngensukwini zakudala isithembo sasisebenza ngendlela ezijetshileyo. Ngizanika umzekeliso wokuqala. Ensukwini zakudala ngakwakukwanisa ukuthi udadewethu angayendela koNdlovu ayende angatholi inzalo. Abantu bakoNdlovu babevuma ukuthi mina ngingumnawakhe kaMadube oyendele ngayo. Ngiyakwanisa ukuyathathwa futhi nguNdlovu sibe ngabafazi ababili kuzala umntwana. Phinde futhi kwakusikhangelwa ukuthi koNdlovu kule nkomo abantu bakoNdlovu ngabantu abanothe njani esipayeni, abantu abaveli benjani. Kutho ukuthi kuyabe sokuthiwa kumkhala abadala ukuthi babe besithi uNdlovu vele ngumuntu okumele ukuthi uyathatha abafazi ababili abathathu njani inkomo ziphume yalobola. Kwakuyilokhwana ukuthi sisindo sokuthi xa kungakuphumalo uphumalo vele uyabe ilabafazi abaningi njalo ule nkomo kuyalinywa kuyadliwa kuyasuka kuthi omama bekhona khonapho bebaningi abantwana bezelwe babaningi umuzi wakhiwa waba umuzi omkhulu olesi sindo lokuhlonipha. Khathesi ukuthi sithi singomama siye kugcwala koNdlovu sigcwale sibe ngu-2 sibe ngu-3 nemikhuhlane le sikhona le mpilo esesiphila kuyo kulezi nsuku hayi akusavumi njalo asiselasi sinikelisanisa silabomama bethu ukuthi babekwanisa ukuthi bebe ngabafazi bakaNdlovu bengu-4 bezwane bephile kuhle abantwana babazali bakhulile khonapho babakhulise kuhle bangene isikolo baze bayende kube chaini kube njalo kungelo lwayo manje impilo esesiphilakade singaze sibe ngomama ababili kubele ngizwa ukuthi awuke watshontsha ngayo vila kubi writing so isithembo sasibasebenzela but hayi asisebe
ye bawomakhonya.
Hayi ngiyamuzwa umama uMadume lapha. Engikubambayo sekuthini izolo isithembu besilungile ngoba bekusenzakala ukuthi umnunzana athathe uMadube uMadubezi efike ekhaya lapha swele inzalo. Xa uMadubezi eswele inzalo ke umna wakhe ube uyeze ekhaya lapho ukuthi azomzalela abantwana. Eyadeni bakhona abafazi ababevele inzalo bengabilayo. Njengoba nje lalamhlanje asesekhona abayomama ukuthi inzalo kabalayo.
Hayi, udaba lethuluma lapha kwalamhlanje. Ngithatha leli thuba ukuthi mbonge ubaba uMnqondo Banzi Magonya, lo mama uSakhile Lilini uMadube, lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Kasihlanganeni singabaphikileyo njalo ngeviki ezayo.
Sigcina amasiko wethu.
Soke isikhathi sabatsha.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle Zimbabwe muhle. Kudibana nokuhlelo lwabasakhulayo ngumaigoke. Namhla kuhlelo sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sixoxa lo nkosi khona Dibidi womsakazo we-Community Podium TV. Dibidi, ngiyakwamukela kuhlelo. Ukubona njani lokho okusanda ukwethulwa nguhulumende esithi uhlelo lwe-lockdown luzaqhubekela phambili ngokwesikhathi eside eZimbabwe?
Singakhangela ku-first lockdown ye-21 days kwakule ndaba zempuphu, kwakule ndaba zokuthi abantu abaselazimali. Khathesi sesikhangela lo daba lwamanzi koBulawayo. Council announce ukuthi khona izakhamizi zithola amanzi kanye ngeviki. So uhulumende maye extension isigezelelwa okungaziwayo ukuthi iphela nini, kuthi ukuthi sokumele uhulumende la yenze imizamo yokuthi khona angenele endabeni ezi-affect abantu.
Sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende uzavula isipolo ngesikhathi esimfitshane esizayo, kodwa baza kwenza ngama-phases beqalisa ngalabo abakumele babhale imihloliso yabo. UZulu uthini mayelana ngalokho?
Daba lezikolo lelo liyahlupha kakhulu. Izakhamizi sixoxisana lazo ziyabuza ukuthi izikolo zona zivulwa nini, ababhalayo kakhulu bazabhala njani, ngoba sinazeleke ukuthi izimiseki ngesikhathi kuvalwa i-lockdown iya-extenda ukuthi abantu sebengakwazi ukuthi bebebhadale ama-exam fee lama-center fees wona lawo. Kodwa esikubonayo ukuthi abazali information yona leyo bayithola namuhla, ama-students labo sokumele ukuthi bebone ukuthi bayalungisele lapho imihloliso yona leyo njengoba kuthiwa izaba khona, ngoba emavikini adlulileyo izimiseki bikhuluma ukuthi khona ama-exams kaJune a-forwardwa nge-4 weeks na izinto zingatshintshanga. Njalo okuhlupha abazali ukuthi abantwana bazasuka njani bese izikolo zabo.
Kunezinye izikolo eseziqalile ukusebenzisa ubulembu obe-internet, ukubona njani lokho?
Uhlelo luhlelo luhle kakhulu, kodwa mase sikhangela kwela kithi eZimbabwe kuba lohlupho, ngoba sibonile abama-private schools sebeqalisile uhlelo lolu, njalo abazali bayabhadala ukuthi bebe lohlelo lalolo, njalo kusho ukuthi babe la i-internet ezindlini, njalo lalawo ma-gadgets okusebenzisa. But mase sikhangela nje uZulu jikelele, the ordinary person, kuba nzima kakhulu ukuthi abantwana bekwanise ukuxhumana labo abalisi babo ebulenjini, ngoba ababalisi esingathi ngaba bafundisa ezikolo zikahulumende abalawo wona amakhompyutha abo esingathi bakhe ngola uhulumende.
Kulabantu abakhuthaza uhulumende ukuthi aqale phela ukusebenzisa ama-radio kanye lama-TV station ekufundisweni kwabantwana esikolo. Awusitshele umbono wakho.
Umbono wami uhlelo lolu luhlelo oluhle kakhulu. Umbono wami ukuthi kungcono ukuthi kwenziwe ama-station akhangele kweze-education, singahlanganisi lala ama-station esivele sila.
Thanda ukubonga umnumzana uNkosi khona DVD ngokuthatha lesi sikhathi ukungena kuhlelo. Sorozo muhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BIGMYKE3 yona i-username yami. Kwane lokwa lamhla sohlangana ngolwesibili khonapha emsakazweni we Studio 7 olevalisayo nenjabulo. Igama lami nguMikhobe, mthwakazi omuhle, zimpapo omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mikhobe. Sibe sizwe namhlanje ukuthi uNtukamele Nkomo usiphatheleni kwezokholo lwesiKristu.
Isikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sibanda. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola iNkosi ligcinile.
Usiphatheleni namhlanje.
Bengifuna namhlanje sikhangele lumbhalo okuMarko chapter 4 iverse nga 35 siyefika kuverse 40. Indaba ejayeleke kakhulu, uJesu ethulisa isiphepho. Ngibale lapho. Ngalolu suku sekuhlwile wathi kibo, asiwelele ngaphetsheya. Ngakho bathiya ixuku bamthatha bahamba laye njengalokhu ebesemkolweni eminye imikolo yayilaye. Kwavuka isiphepho esikhulu somoya, amavingo aphoseka emkolweni waze waqala ukugcwala. Kodwa yena wayelele emqamelweni ngemuva. Bamvusa bathi, mfundisi, kawukhathali lokuba siyabhubha na? Wavuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle, thula, uthi zwi. Umoya waqhamuka kwaba khona ukuthula okukhulu. Wathi kubo, kungani lisesaba kangaka na? Kalikabi lakho ukukholwa kangaka na? Ngiyakholwa bazalwane namhlanje ukuthi nxa sikhangela lindaba siyazibona lathi siphakathi kwayo. Nampa abafundi bakaJesu lo Jesu bephakathi kwesiphepho esikhulu, amavingo ayesephosela emkolweni wabo, amanzi usugcwala lomkolo ungakuduka. Into yokuqala efika engqondweni yomuntu ikwesaba okukhulu kakhulu. Sonke nxa siphakathi kwesiphepho, sonke nxa siphakathi kwento esinika inkinga empilweni, sonke nxa siphakathi kwenkinga enkulu kakhulu, singakwazi senzeni, sesididane ingqondo. Akulakudla ekhaya, kuyaliwa ekhaya, asikwazi kule COVID-19 ubesutsheliwe ukuthi ulayo. Yinkalakatha yento le esenza sesaba. Nxa usizwa lindaba usuqalisa ukucabanga abantu ukuthi kanti uzibani sowabhubha ngalinto, kanje mina imtshado yadilika, kanje lokhu kwenzakala. Ngakho ukwesaba yikho okugcina kusibusa empilweni zethu. Kanti uNkulunkulu ufuna nxa singene phakathi kwesiphepha, nxa singene phakathi kwenkinga, sikulande lokhu silokholo. Ilizwi likaNkulunkulu yilo kumele likuthwale uze uchaphe uye ngaphetheya kwalinkinga ophakathi kwayo. Ilizwi likaNkulunkulu kumele likuthwale ngokholo, uphutshe phakathi kwesiphepha, phakathi kwenkalakatha yodubo. Uthi usuphutshile usungale, la ube lobufakazi bokuthi uNkulunkulu ungisizile. Ngithi kuwe, vusa uNkulunkulu lo Jesu ophakathi kwempilo yakho. Nxa usuphakathi kwesiphepha, ungagijimi enyangeni, ungagijimi uphaphatheke uzama amaqhinga akho, ungagijimi uthi hayi konke sokuphelile empilweni. Vusa uJesu osempilweni yakho. UNkulunkulu uyakusiza nxa usumvusile. UNkulunkulu kamangali ukuthi sokule COVID-19 lami sezisesaba. Hayi, kakunjalo. UNkulunkulu ayevele yazi ukuthi COVID izaba khona, njalo uyakwazi lapho ezaphela khona. Njalo uNkulunkulu uthi kubo bonke laba abakholwa kimi ngizabavikela. Ngakho-ke namhlanje ngifuna ukuthi uvuse uNkulunkulu osempilweni yakho, ukhole ukuthi uyakwanisa ukusikhuza leso siphepho, asithulise, sithule sithi zwi phakathi kwempilo yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, igama likaJesu, sithandazela abantu abakho abazwilizini lami ngithumayela. Sithandazela ilizwe lethu leZimbabwe. Siyathandaza igama likaJesu ukuthi kuzo zonke iziphepha ezikhona sithi kizo, thula zwi, lalela ilizwe likaNkulunkulu. Baba, siyathandaza, philisa abantu abakho kulabo abalenkinga, kumbe zimali, kumbe kulwisana ezindlini. Akube lokuthula, akube lokuphiwa okuvelela kuwe ngegama likaJesu. Siyathandaza Baba, guqula izimo, lesimo selizwe lethu, lesimo sabantu bakho abalalela izwi lakho namhlanje. Ukholo lwaqalisa ukuphakama empilweni zabo. Baba, siyathandaza ukuba babusise kuleli viki elizayo, baqalisa ukubona ukusebenza kwakho lamandla akho empilweni zabo. Ngegama likaJesu niyathandaza. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga Jageli Dala ntungamile inkomo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngolivalelisayo ngoGibbs Dube.